Umnumzane Duke usemsebenzini kodwa silethe aba lenkinga laphela laphana ukuthi labo ababevale amahhofisi akhe bebengafuni ukuletha amakhiya kodwa hhayi gcine sikhulumisane nabo bavule amahhofisi.
Ligcine liwahluthuna amakhiya kumbe bavumile babuya wazevula bona
amagqweta kamnumzane Duke abe sithi hhayi njengoba into leyo lathi sivume ukuthi ayenziwanga ngendlela kutsho ukuthi kumele sivuleke ihhofisi hhayi sigcine zama ukuthi siwuvule sayivula
ye lithe livula khonapho-ke utheni umnumzana uTinashe Kambarambe ngoba nguye okade emisile phela uDube uthini ngakhonokho
ukhanya ngani kulohlupho lokuthi bona abakwenzayo kungekho kathi bona abakwenzayo kusemthethweni so singathi kulokungazwani ngaleyo ndlela ukuthi bona bagcinisa ngalokuthi hhayi kusemthethweni khonokho abakwenzayo thina sithi hhayi akwenzeka ngendlela singakwenza kuhle nxa kuthi kukhona akwenzayo Duke sikwenze ngendlela eqondileyo wenze ukuthi kungaphenduki ukuthi kusasa.
Ubaba uKambarambe kade kubambele yini isikhundla sikameya uthi ayenze khonokho akwenzileyo njalo kusemthethweni yini nxa sesikhangela umthetho?
Hayi umthetho weBurnie Council Act uthi wona nxa umeya engekho umsekeli wakhe ngiwo ombandelayo imsebenzi adumela yena. So ngathi thina sikwenza ekhansilini nxa uzaphuma uyathatha ileave yekhansili. So ngathi ileave ithathwa mhlana kulo mhlangano omkhulu wekhansili esingathi sukhansili okubhaliswa amalanga ukuthi ukhansela amalanga azal engekho emsebenzini yamakomiti emsebenzini yonke ekhansili iwaphi lawakhe. So kunjalo mina ngizange ngithathe leyo leave. So ngaziphumela nje ngazihambela kwenza into zami okwamalanga amabili ngoba ngangisiya bhredisa izimali zami ade ngizigoloda eunisa lapha ade sezimasters yami lo. So ngahamba ngolwesine ngasuka nje emini ngolwesine ngathi ngama-12 ngafika ngo-1 e-South Africa. So ngithe ngifika ngo-2 angikhona ngazwa sokulo mkhosi emuva lapha enzela khona ukuthi sokwenzakele khonoko okwenzakaleyo. Ngolwesihlanu ngabe ngiphenduka sengishesha ukuthi ngizolungisa udubo lonolo
adeselvelileabemvangeadenzelekhona singathi-ke uthe suphendukile udubo lolu waluthola lukhona ubona ngani solulungisile yini kumbe luqhubekela phambili?
Hayi ngokuthi sithe sikhangele ukuthi into layenzanga kuhle besizama ukuthi sibize ikhansili yekusheshe kuthiwa i-special council ukuthi sizame ukuthi sikhulumisane njengama-councillors into le siyilungise ukuthi siphathe kuhle. Kodwa namhlanje ngikhuluma kunje sesithole incwadi evela kuministry ye-local government i-ministry yethu ukuthi sebethumele i-team ezohluza ukuthi kade kwahamba njani into leyo bazaqalisa umsebenzi kusasa.